Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo lwethu uhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama studies amane khathesi sesiqedisa ECD validation le consensus lapho ama stakeholders abahlali besigaba mbekuku ward mbeku constituency abayakuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition, le yinto yokuqala ezweni. Yikho ke sizabe lokho si-improve iyenze.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bawamafa bathi uhlelo lolu aluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapha beyifunayo, abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bayakhonona khonapho.
Kwakhathesi akula ngisho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangabelwazi. Izolo nje lanamhla lokho kodwa simashingo next week la nezibuya iziki sabe sicedisa iBulawayo leHarare. Akuna kucabana into zonke zihamba kahle, sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singa.